Linkuchazo umohade uyenze emhlanganeni awenze labasakhulayo labamang company alungisa imhlanyelo sesigodleni sebandla lezanu PF. Sikhathi sinye kuqhutshwa umhlangano omkhulu womnyaka waleli bandla eGoromonzi duzane leHarare.
Towards our ministry, especially the ministry of that. The youth that are here, most of them, I am told, are missing from those that have got the land.
Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi lokhu akusoze kwanceda ngalutho, kuzahle kwengeze ihlupho ilizwe elibhekane lazo. Lezi ngcweti zithi njalo isimo somnotho weZimbabwe savele saqala ukonakala kusukisela ngomnyaka 2000 lapho uhulumende wasungula uhlelo lwakhe olwalungahlelekanga lokwaba kutsha umhlabathi ewabela abantu ababengela lwazi lokulima njalo bengela okukulimisa inhlanyelo loba imfundiso. Ukuthathelwa kwabaningi plazi umhlabathi lokhu kwenziwa ngodlame kwabulalisa abantu abaningi ikakhulu abanini plazi abamhlophe. Lolu hlelo lubikwa ngabenhlanganiso yabamaplazi amakhulu eye-Commercial Farmers Union ukuba lwabangela ukuba amalunga alo edlula inkulungwane ezine balahlekelwa yimpahla ebiza izigidi lezigidi zamadola, izisebenzi zabo zasala zingasela msebenzi. Umohadi ukhuthaze abasakhulayo ukuba basungule ubudlelwano obuhle lamankampani alungisa inhlanyelo lemvundiso njengoba benxusiwe ukuzobukisa abakulungisayo emhlanganweni wabo weZANU PF owenzelwa eGoromonzi. Emhlanganweni munye umgcini sihlalo wohlangothi lwabasakhulayo kulolo bandla oleZANU PF Youth League, uMnumzana Poporaito Karepi ukhuthaze abasakhulayo laba kuba babisele izikweleti abayabe bezithethe emabhanga ukuze lawo athole imali yokukweletisa abanye loba bona kwelizayo. UToKarepi ucine ngokubonga umusa owenziwa libhanga ele Empower Bank eliyilo elikweletisa abasakhulayo abangela okokubambisa i-collateral. Ngakho-ke esithi kuqakathekile ukuthi abakweleta kilo babisele izimali abayabe bezibolekile ukuze lalo liqhubeke ngomsebenzi. Namhlanje idale laphezulu elePolitbureau leZANU PF belikhangelelwe ukuhlangana lihlela ukuluhlu lwendaba ezizahlaziywa kulo mhlangano owenziwa ngomnyaka. Lo mhlangano okhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Ukuzavunyelana emhlanganweni wanamhla wePolitbureau kuzaphinda kuhluzwe ngelinye njalo idale eleCentral Committee yeZANU PF. Andubana kube yizihloko zendaba ezihluzwa emhlanganweni waseGoromonzi kusasa. Isikhulumeli seZANU PF uMnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba izolo ukubana ibandla lakhe lilungiselele okweneleyo umhlangano walonyaka okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa okuhluphayo eZimbabwe okugoqela umumo womnotho welizwe ezombusazwe kanye lokuhluphayo ebandleni lakhe. Lo mhlangano okhangelelwe ukungenwa ngamalunga eZANU PF angaba zinkulungwane ezedlula ezinhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingupraxedes Jeremiah.